sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba zethu ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mfufu 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uMeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki.
Isikhathi kuyabona ukuthi kuzokwenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho kathi nje kulwiswa abantu befuna khonokho ukuthi umntangcolise.
Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ibeletha kudala inkulumo.
Ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi kuye nemibuzo esilahle ke siyiqondise kuye ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni layo ethola abantwana abangaka abeqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngoba babadala kangaka ufika thini yena njengomongameli welizwe.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalemichado yamanga eyokudinga amaphepha sebedudulwa.
Mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi especially abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamaphemithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC imethesa icala lokungethembeki. Igqwetha elimelayo uMnumzana Gidmo Muviringi utshele Studio 7 ukuthi uMnumzana Dlamini uzalala esitokisini seWange njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba waleyo ndawo lamuhla. Eminyo imbiko ithi iZAC inxuswe kuleli dolobho ngumabhalane weCouncil yeVictoria Falls uMnumzana Ronnie Dube njalo bayalwisana loMnumzana Dlamini okubandla leMDCT. UMnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama kodwa asikabi lo lwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani uvela ngaphi kumbe kusuke kwathini kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo ngoba silamagqwetha ebandleni kathi njalo silengata osecretary for local government secretary general zingathi eziyeneleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomba wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqhakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokho akweteswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu ubaba uMeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe nxa kule nhlolo thile ezikhona lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe iZAC yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esidala ukubona kuboZANU-PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilapho nje esikwethesa usedolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo ukuthi ngako kupolitics kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu but nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ebhikida ibeletha sokudale imibuzo yokuthi kanti kungani abokholo lolu bengabotshwa ngokwendisa abantwana abancinyane kakhulu. Unokutenda kwaRamba odabuka eNorton ubikwa wayekhulelwe ngesisu sikamakhelwane wasemthatha kodwa waphinda wabaleka ngemva kwalokhu. Kodwa ngoba abukholo besipostoli kabasiwa esibhedlela lanxa ubengezwa kuhle, ugcine ebhubha. Unokutenda ngontombazana wesithathu oleminyaka ephansi kwetshumi lanhlanu obhubhe ngenxa yokukhulelwa engasiwanga esibhedlela. Abukholo lwesipostoli abavunyelwa ukuya esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Akokuqala umntana lowo mncane okuthi akusomuntu obhekelela ukuthi ngabe usechawubeletha umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethele khona lemakhaya nemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesishiye emhlabeni okuwukuthi ngani bamusile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangele abantwana abangamantombazana abasichiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala, sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Lento sonto yokuqala isenzakala kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakalo sakhona sesike sabangu lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asikhiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emaswentweni lawa okwenza sibona abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayishwa lasezibhedlela begcine besichiye emhlabeni. Umnyaka ophelileyo futhi sike saba lengxoxo efanayo futhi nalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana belethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingaziboniyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungene emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba laba kwenzayo bona ngokumntana ole 15 years simazi engaphansi kweminyaka le evunyelweni 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwa ngabo kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniwa. Ubona sokuphuma emaphephandabeni lasemsakazweni ukuthi sokuze kwaba lomunye osichiyayo kodwa abangasichiyo bangaka ababelethayo abalama 14 years abama 15 years abalabantwana asebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo.
Kungakubangelwa yini ikhona okokuthi umongameli Emerson Mnangagwa laye usonta isonto yonale?
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusichiya le mbuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeka emasontweni layo esimbone evakatshele khona yena. Futhi kusinika senza sihale sile mbuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza le mkhuba bengabothwa akusikho yini ukuthi ngoba president useduzani labo useduzani nesonto labo mhlawumbe president njengoba la mhlawumbe kubula ilunga lalawo masonto ukuthi uvumelana nawo lo mkhubo omubi kangaka esiwubona usenzeke emasontweni la esimbona ibonakala khona esiya khonza khona vele kusithiya sinembuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke lembuzo esilahle ke siqondise kuyiwe uba kumnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa esiye emasontweni la ethola abantwana bangaka bengabomama bemizi abantwana bangaka beqhuba izisu bekhulele bekhuleliswa ngoba babadala kangaka ufika thini yena njengomongameli welizwe ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakeni ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ukuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba badala kangaka uthini ngakho wena njengomongameli siyazibuza lokho yimbuzo futhi esifisa ukuthi nganithokoza isikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi uma efika lapho ufika thini uyabuka yini umhlolo ongaka nobuya ukhuza
Alo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula imichado lamapasipoti okwenziwe ngokungekho emthethweni yilabo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela abezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye-ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris. The thought in your eye, the iris recognition technique.
Umnumzana Motsoaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lama-fingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye. Umtsoaledi uthi phansi kwalo mkhankaso sebehlolisisa amapasipoti amanga aphose afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabange njalo ukwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lule mfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizwana seZimbabwe umnumzana Batman Khwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapasipoti izathinta kakhulu izana zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono wathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma kuqala ngicane mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni special thina abantu baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zemeza zaseSouth Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzile lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamapermits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwamapemithi kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa amapemithi ohlobo lweZimbabwe Exemption Permit la azaphelelwa isikhathi ngohlangula umnyaka ozayo, bazinkulungwane ezisithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha amapemithi eZEP. Iningi lalaba abalamapemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amapemithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani luhlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilawo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu achiyeneyo ezalwanza kwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso echiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando okubathathela imisebenzi okudala amacala. Mesulu 7 Johannesburg kwele South Africa inguTuso Khumalo.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isibhedlela sakuqala esingayisiso sikahulumende edolobheni lePlumtree sesivuliwe. Lesi sibhedlela esiphansi kwenhlanganiso yeBulawayo Medical Group siza kuba labodokotela abathathu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende weZambia uzaphathisa eZimbabwe ngomumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani salve njani bonke abaphila abantu abaphila abantu ama audio ngabona efika thini ungazange ufunde ivine yiwani uhlala usenda hafu madoda asazi ukuthi azi fundeni nawethu asazi hayi bekhalaza nje akhona ku ndoda le hayi iyakhuluma le wezaphu umsonyelo hayi uyakhuluma umbuzile phela ulozini ubuzele wezanu lo ha ugawule wakhona lo ha umbuzi wacitshelwa indoda yacitshela asuka lapho engashona khona hayi siyabonga hayi siyabonga ma uthi uyakubona sephongeuqina nje kuphela kodwa uyakubona ukuthi hayi into ezizwa ezanu izimbi kakhulu. Then kuzozala amadoda la eloze nawe kuzoza indaba yewange. Indaba yewange le uthiwa baqhatshana kubuya amashona eHarare le into esizilwa siemarapi into esizilwa kakhulu kakhulu. Kubuhlungu ukuthi abantu bendawo belambe bezidla ingxoxo zomlomo ukuze abantu bakhona le Harare please. Ayikho right le nto yokuthi umuntu ebuya endaweni yakho efike bethole umsebenzi labantu bendawo bengayithola. Ayikho le nto le. Siyabonga.
Salibonani basaka. Studio 7 ngincube lapha eThekwini. Ngiyathanda lonke ngenxa yokuthi lisinikeza izindaba zelizwe lakithi zinjalo ziphelele. Siyalibonga, siyalithanda kanti izanu yaphikelela ukuthi abanikeza abanye ichance sike sibone ukuthi ilizwe lakithi liyakhe. Sisithwele nzima, sigcwele emazweni ngenxa yezanu. Ngithe ebantwini bakithi asaneesiyavota asivoteni next year uNkulunkulu uzosikhokhelela sikhipheni amasela la asezifundleni afuna ukuphuma esithi izimali begcina izimali ezindlela sihambeni siyevota mazibabheni amahle sikhipheni amasela la ngiyabonga Studio 7.
Ngiyalibingelela balaleli bomsakazo weStudio 7 kanye lani basakazi. Ngizalana nami ndingiye ngiphendule leli khehla, ikhehla lasetsholotsholo leli bizwa ngokuthi ngugawule. Yazi gawule vele ngabe ngiyakubona nje ngabe ngingungcwebi indlebe lezi, ngungcwebi impela ukuthi indlebe zakho zizwe kahle. Ngifuna ukuphendula nje endabeni yakho leyo yokugxeka umafa magalela sibanda lo. Indoda leyani ibeka iqiniso njengokuba yikho elikwenzayo labantu bezanu PF. And wena vele ulokhu unokuncindezela abantu bemandebeleni ubancindezela ufuna abalandele amanga lawe elivelela khula ngawo nje kuze kufike iminyaka edlule. Ama-sanctions lawa akhona yini elizidingela wona? Mali funta ama-sanctions ukubona ama-sanctions abuya kanjani. Yekani ukushaya abantu, liyeke ukubopha abantu mahlala abantu abangela macala ojobho sikhala labo sithola abala macala labagawuli. Kodwa lina liyabe lokhu elisenza into ezingekhoyo, liyabopha abantu, lincindezela abantu, litshontsha lingamasela likhonapho liyantshontsha. Yiwuntshontsha straight lokhu elikwenzayo, kuningi esikubonayo likwenza. Lalo bathi ngibani lo uminister we uJulayi oyolo lingamasela nje lonke lingamasela nje lonke linjalo lokuthi ubulo ukhuluma nje uzama ukuncindezela umafa magalela sibani ayikho into ekhuluma gawule sihambe 2009 ku unit government ama sanctions akho abevele khona but isinkwa sisithengile nge 90 cents sisithengile nge 90 cents gawule nawe wajabula but okwamanje kuphi konke lokho vele ungayithinti Ukraine ungayithinti Ukraine gawule ungaqali ungaqali yimo okhulumayo wansuku zonke udalo uThulani Dlovu enkaye ikosikhobokhobo gawule ukhulile yekamanga
amathuna amathuna umthwakazi amathuna kustudio 7 lithona njani bantu benkosazi yakuthona dina mina into engayixwayisa igovernment yabomnangagwa labanye bakhe ikuthi lo mnyama lo abawesabayo uyabalandela uzabafikela kuphela uzobafikela ungakwenza okubi phumelele ngelanga usakwenza kodwa lizofikela ukugcina kuwe uzoziphendula zonke lezi zinto azenzayo liyeza noma bengavika kanjani bavike kanjani bathathe lokhana bahlanganise lalokhana bezama ukuzivikela kodwa lokugcina liyeza kuzanupf liyezliyawelizobatshonela emini babekwazi khona lokho bengenza noma yini bethi bacatshile njalo bavikelekile kodwa okusalayo liyeze lo mnyama and maselifikile ngeke uzulizimbe noma ungaba le mali engakanani angeke umthenge uNkulunkulu ukuthi engakususi kulo mhlaba so okusalayo liyeza lakubo noma bengathenga amapholisa bethenga amasotsha bayenzeni kodwa lona liyeza ngiyakutshela one day bazabe sebezibuza ukuthi hawu yithi laba esesingene ejele manje ngendaba lezi esasizenza sokwenzakaleni umthetho usuba usubaphunyukile uza kuphunyuka kuphela kwelinye ilanga umbuso nalowo bazabe sebewukhomba ngomunye ukuthi nakuyana
sanibonani kustudio 7 yazi bendesicelo lapha sokuthi sihlala sikhuluma ngokuthi amashona abandlulula abantu bakithi esindebeleni bengakuzicela ustudio 7 ikuye ku-ZBC ikibabuze ukuthi okwenza bekhulumisa ishona wayawaya bengakhulumisa indebele kuyini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ulwembo olusemehlweni bakithi lungenguleka mbijana ngoba uRadio Zimbabwe bantu ilobandla kungabhalwa imessaging yesindebele bayichasisa ngesishona kodwa esishona kabayichasisa ayike libadinge impela Ntunga like libabuze impuzo ukuthi kuhamba njani khonapho yakhala ngoba thina sisazi sishona kodwa amalicense siyathele kutshona kukhulunywa into yethu bekuphethe bekisa ngabantu bezimbabwe sonke yinto engafunwa ngumthwakazi njengo umthwakazi ethi sesithi siphume sihluka nalabana abantu tholuthi abanye ngabazo uRadio Zimbabwe iyabandlulula bazo like libuze bona uMonica Mtswango lapho shapshap
ngamqondisi wena into engiyolitshela so ukuthi ethi yena kupresidenti kanjeni yeni naliyavotela ilizwe ukuthi lifuna ukukhansila lo president ozalimela kuparlamente yelizwe leZimbabwe liyezwakala nje into eliyikhuluma usho ayikungazwakali-ke lokhu umqondisi umgqugquzele nangenela kupresident kathi uyabe ngupresident mhlobani uyabizwa ukuthi president engani yinhlampa engekho engasuye president hayi into yeni leli aniliphazamisa abanye abantu mani thula nini ukukhuluma into leengacaciwe leli kakucaci lokhu sithuleleni yenza ndithule wena owedwa ocabanga khonokho ngosufuna ukucabangela abantu bonke be-RRP ayisikho vela okucabanga abanye kuyela bevotela upresident welizwe abafuna ukumkhetha ozasitshintshela izinto lokho kwakho loku ukuthi uthi wena ye upresident umqondisi ekhethweni kulo mapresident kanjeni ye ufuna empinda wengahlangana laba-neutral kikho konke lazimela kachana leli abukela likhona le laba zifuna ukuphazamisa abanye abantu asilo saso sinto lesi
alo sanibonani balaleli bestudio 7 previous okhulumayo usuka kwelelupani ndakuba uRupani ngibingelela umama wami uMarubhala ngibingelele ubaba wami uLunga Fibioni ngibingelele njalo abanabami ngibingelele uTefeti ngibingelele uMlabheli ngibingelele uSipho ngibingelele uFaithi ngibingelele uPerseverance ngibingelele uFana ngithile kanjani bazali bami labanabami lonke hhayi mina ngiyaphila abanabami kwelasebutswana labazali bami konke lezihlobo zami ejanjanja ngibingelele ubaba mdala wamsankanyiso
linjani Studio 7 ngiyalibingela lonke abasakazi bethu abahle abathandekayo ngiyalibingelela libingelelwa ngosifana kwelebutswana hhayi thina siyaphila sibili kakhulu sibonga imisebenzi yonke elisenzelayo ngalo kuhambisa amazwi ethu siye kwabanye abantu ukuthi bazwe esikufunayo. Isimanga engilaso lapha mbuso waseZimbabwe weZANU-PF, abantu beZANU bamangalisa ubuso wangkhonto bahleli bekhuluma amanga nje bengelaqiniso ebantwini beyinkohlisa ababona ukuthi lizwe lakithi lifile abazweli bantu abalazwelo kathesi nxa sokunda abantu bayahlupheka elizweni lakithi akula mali akula msebenzi ukuqedakali abantu bona bezayo.
Siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden usekhulule bonke ababotshelwa ukutholakala belensangu. UBiden uthi kule nkulungwane zabantu ezabotshelwa insango esezisehluleka ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala la. Ngalokho uBiden uthi usewesule amacala wonke awokutholakala lensango. UBiden uthe akulunganga ukuqathanisa insango lezinye izidakamizwa ezifana labo heroin ezilobukhali njalo zisona impilo kaZulu. Wengezelele esithi iningi lababotshelwa leli cala ngabensundu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Khanya.
Yeah, into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto e-welcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very saying lo unye okama disease amaningi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwaba le autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanise ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umongeli umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo lase lihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga or esithi ngesilungu imarijuana ongesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Ye, insanga elizweni lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition, but sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lathi eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abalama diseases wona lawa engiwakhulumele ukuqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awembanje wona lawo insanga. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umeya wedolobho le-Victoria Falls uKhansela Somvelo Dlamini ubotshiwe. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elitshumi lanhlanu ikholo lwesipostoli kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, libe leviki weekend enhle elethukela.